So we see card is in the VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 24 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yelapha ngamanayini njengaye Venus Mine ngabe ngakhangela sakhangela amabizo zasela ade ngikwazi ukuthi kuse Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko Blackman.
Ukuvota kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo zelizwe ngenxa yokuphuza ukuqala ukuvota eZimbabwe izolo.
Sibona ukuthi uzulusilisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota, sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga leso singena kiso sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu.
Abebandla le-CCC bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo elizweni, njalo bathi kusobala ukuba akungeke kwaba lempumela ebalulekileyo. Kulabantu abenhlanganiso ezizimeleyo ababotshiweyo kulembiko njalo yezehlakalo zodlakela kwezinye indawo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvota obekumele kuphele izolo kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo, iningi likhala ngokuphuza ukufika kwamaphepha okuvota, ama ballot papers, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll kanye lokuqala ukuvota ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ukhetho oluqale izolo luqhubekele phambili endaweni eziningi zeHarare lendaweni ezigombolozele leli dolobho namhlanje. Lokhu kubangele ukuba amaphepha okuvota aphuzile ukufika endaweni obekuvotela khona abantu. I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana lemzini eyebuliriro, Wesley Warren Park, Glenview, lezinye eziseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi. Acina ifika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uzulu avote ebusuku endaweni lezi, njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaza abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela eKhwekhwe, lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole.
Yelapha ngamanayini njengaye Venus Mine ngabe ngakhangela sakhangela amabizo zasela ade ngikwazi ukuthi kuse Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko Blackman.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga oyibandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela izeki eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthiwa.
Ingcitshi ezichubungela ezombusazwe zithi lokhu kwenza izeki ingathembeki, njalo ukhetho lwalo nyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Jenisani Dungako osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
Izeke ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala, singabikwazi ukuthi lokho okwayenzakala kwayenzakala nxa yokuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hhatshi. Simele sinanzelele ukuthi izeki yafakwa kumthetho, umthetho singathi la uyabo phansi we-constitution. Kodwa lokho okwenzakaleyo kutho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umholi wezeki umnumzana uhloyile Silayigwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle esithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethwa ndaba.
Ngizananzelela bakwethu ukuthi khona ukuphuza lokho kubangelwe ukuthi khona emveni sibe lama court cases amaningi kakhulu ongajwayelekile ngakho ke ama court cases lawa yiwenze ukuthi khona siphuza kancane ukuthi khona si print kumbeni senze ama ballot papers
soluphelile ukhetho lolonyaka uZulu esemelene impumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kusasa ngabezek National Command Center eHarare ngimele isithu 7 seHarare ngimndodo lozindlovu.
Kwezinye indawo zelizwe impumela yokhetho isifakiwe ngaphandle kwezitishi lapho bekuvotelwa khona. Kubika intatheli yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Inani lithi ukhetho lalonyaka belungakhulekanga ngoba iCommission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yehlulekile ukuphatha ukhetho ngendlela efaneleyo. Abanye abantu abavotanga ngoba amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota. Unkosazana Melody Nyoni ngomunye wabangayenelisanga ukuvota.
Ibizo lami ngiliswelile, so angivotanga. Ngiliswele eHelemu, eMthethwe naseNjuru Hall. So angivotanga, angirejistile 2018 kodwa angivotanga currently.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi ukhetho belungakhulekanga ngoba baqeda isikhathi emadale emthethandaba bevinjwa libandla le-ZANU-PF ukukhankasela ukhetho bengawakhululekileyo. Umfundisi Frank Mhlanga ngumsekeli kamongameli waleli bandla.
I-ground ibingekho level. Ungahlekisisa thina esasivalele ngaphandle. Sithe i-court sesiwinile court sokufele nje amalanganyana ambalwa nje ukuthi umuntu akankase ngamalanganyana ambalwa akuzange kusinikeze lathi ithuba lokuthi sikankase sikhululekile kulesikhathi lathi efaneleyo. Well, sizakuthatha njenge-learning curve ukuthi sifundile ukuthi sidila labantu abanjani.
Umongameli wezaphu uMnumzana Sibanelizwe Nkomo uthi okwenziwe yi-ZEC kuyayangisa.
Ukhetho luka-1980 belungcono ngoba bekungakabi lama systems, kungalamthetho, kungala izindlela ezicolekileyo njengesikhathi kathesi sokulezek ukuthi kade kumele kwehlukane kachana lo-1980 kodwa kwedlule u-1980 ukwenza kwakhona.
UMnumzana George Uma olilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi ukhetho belukhululekile uthi amhlophe kwabanqobileyo kubandla le-TCC.
Only free and fair and fair and credible election. Ngithemba ubana i-TCC layo izaba lakho ubana ikuvume ke okuzaphuma endaweni zonke ezinye njengoba lathi sivume ukuthi hayi kobulawayo lapha sebenqobile. Khonokhu yiso i-spirit esifunakalayo nxa sisenza ukhetho, hathi ukubana abantu bathi bona uyabufuna i-result engeyakho kuphela.
Bezekhi balile ukhuluma le-Studio 7 bathi bazabhala umbiko omayelana nalo khetho ungakudala. Impumelo yokhetho izakhishwa okusemthethweni izekhi namhla ebusuku lakusasa. Ngibe le-Studio 7 igama ngu-Ezra Chisasvanda.
Esabelweni seMathebeleleni North, abantu bathi sebelinde ngabomvu impumela yalolu khetho. Kepha ngasikhathi sinye abanye bakhala ngokwehluleka ukuvota ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukuswelakala kwamabizo abo, ukusilela kwamaphepha okuvota lokuphuza ukuvulwa kwezinye indawo zokuvotela ama-polling stations. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abasakhulayo bakulomhlubulo wangenyakatho yemandebeleni iningi labo ebelivota okwakuqala empilweni yabo babikwa bephume ngobuningi ngemva kwemikhankaso ethile eyenziweyo phambilini kokhetho lemfundiso yokuqakatheka kokuthi besebenzise ilungelo labo lokuvota. Umunye wabasakhulayo laba ngumnumzana Ronald Hlatshwayo odabuka emangweni weLupane othi sebevotile ngakho ke sebemelele impumela yokhetho lolu.
Abasakhulayo basuke basukuma baba baningi bayavota. Kukhanya ikakhulu esikhale indaba unemployment leyo. Iningi lama-youth asisebenzi.
UMnumzana Charles Sivanda wedolobheni le-Victoria Falls laye uthi sebedlele egilweni.
abantu bafuna indawo ezinela bese bona khona abantu ka bamelela amazawo
loba nje ulindelo lolulukhona kulabanye abangenelisanga ukuvota izolo ngesizathu sokuseleka kwamabizo abo ikakhulu eVictoria Falls kodwa omele iZimbabwe Electoral Commission eWange West umnumzana Douglas Siyatimba ongu-constituency elections officer uthi lokhu kubangelwe ukuqunywa lokuginywa kwamanye amawards ngohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe delimitation.
People were given a chance to check their names during the inspection period.
Abantu bathiwa isikhathi sokuhlola amadlela isikhathi sokuhlolela bakwenza lokho kodwa yibo futhi ababuya bazisula baya kwamanye amawadi yikho okwabangela ukuthi isystems zethu zibaswele laba.
Umgcini sihlalo wezano PF esabelweni seMathebeleleni North umnumzana Richard Moyo uthi labo basalinde impumela kodwa laye ukhala ngokusweleka kwamabizo amaningi.
Abantu abaningi sube baswela amabizo yikubona lelo khuzeni le abantu abakhasta amavoti babe balutshwana this time because of khonoko ukuthi athi beswela amabizo omuntu ehokhe edinge wonke amastation akhonapho. At least abahamba ngemota bekungcono but abahamba ngezinyawo omunye athi becena bekhalala abantu bethi nxa amabizo ongalibona ukuthi ibizo lami kalikho esekhalala ukuvota.
Abezekhi bathi ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwamabizo kwezinye indawo zokuvotela ukhetho luphutshwe ngokuthula njalo sebeqalisile ukubala amavoti ikakhulu awamakhansili agoqela iVictoria Falls esabelweni sangenyakatho yemandebeleni indawo phose zonke zivuliwe ngesikhathi izolo njalo lama-ballot papers abenele ezitishini zokuvotela. Umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthi ukhetho luhambe kuhle njalo uthi lothemba lokuthi bazanqoba endaweni eziningi. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi iningi likhala ngokuwa kwesisindo somnotho, intengo ephezulu kanye lokusweleka kwamathuba emisebenzi. Lokhu kusekelwa luphenyo lwezinstat olwethule kunyanga ezimbalwa ukuthi abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million eZimbabwe kabala msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Emhlubulweni wezansi yemandebeleni khona abanengi basola iZimbabwe Electoral Commission ngendlela eqhube ngayo ukhetho lwayizolo. Kodwa abezeki bona bathi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi emongeni weMadali Village eGwanda zithi kuswelakala kwamabizo abanye ababhalisele ukuvota kuveza ubala ukuthi Zek kayiqhubanga kuhle ukhetho lwayizolo. Lokhu kufakazwe ngumnumzana Petros Mkwena, umhlali wesitawutse.
Amabizo abantu abanye sicakala kwi-police station kumareserva besithi ungafica ku-police station enye ukuthi webamba le-police station ngebizo yabo ibe ukatshana abantu besuka bengasayi. So izweki bengaredi for election lomo singamthatha ukuthi mhlawumbe i-strategy instruction ebeyenziwa ukuthi benze njengokholoko.
La mazwi agcizelelwe yisikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ezansi yamandebeleni umnumzana Ntando Ndlela othi kukhona ukunuka santungwana kubudlelwane bezek kanye lebandla lezanu PF.
Into edanisileyo ukuswelakala kwamabizo abantu kuma-polling stations abawajayeleyo njalo ama-polling stations aseduzane la. Abantu abaningi bagcine bengasenelisanga ukuvota ngoba bengatholi amabizo abo. Ibe yinto enkulu kakhulu esingazi kuba yinto ebeliphutha kumbe yinto evelihlelwe izanu PF lezek ukuze abantu bangenelisi ukuthi bavote.
Kodwa umnumzana Khubani Moyo olilunga lebandla lezano PF esabelweni sezansi yamandebeleni uthi ukhetho lukhutshwe kakuhle njalo amatafula abefakwe libandla lakhe phansi kwendawo zokuvotela ngalani lozibani ngoba yiloba ngubani evunyelwa ukwenza intando yakhe khathana lalapho okuvotelwa khona.
Okwenzakala ngaphandle kwe-300 meters ye-polling station akulani lozibani akade kusenzakala la ekade mbona khona bekuyikuthi nje abantu nxa bevela khonapho abantu belilabo babe nesiqiniseko sokuthi babone ukuthi kanti vela abantu abazala vota bangaki ukwenzela ukuthi sigcine idata yethu njengeparty bekungalani lokuthi umuntu atshele ukuthi avote njani kumbe abuzwe ukuthi uvote njani.
Umqondisi ogatsha lwezokhetho ezansi emandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi baqhubeka kuhle ukhetho esithi laba abangenelisanga ukuvota ngemva kokuswela amabizo abo ku-voters roll kungaba ngabantu abakade bengabhaliselanga ukuvota.
Sivule ngesikhathi ngo-7 o'clock sasebenza ilanga lonke sisaze sazavala ngo-7. Ukuswelakala kwabantu ukuthi kaba-aphiki ku-voters roll, so omunye umuntu ungena lapha angafanelanga aye khona, angaphiki khona, ahle acabanga ukuthi yena kakho ahambe. Thina ngapha sazi ukuthi umuntu ongekhoyo uyabe engarejistanga, ibizo aliziphumisi, angeke liphonge ukuziphumele.
Kuqhubeke lokuthula lamhlanje endaweni ezijeneyo ze-Matabeleland South kungela zehlakalo zodlakela ezibikweyo. Uzulu eqhubeka ngemsebenzi yakhe yensukwini elinde ukuzwa impumela yokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abebandla eliphikisayo ele-TRCC bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo elizweni, besithi kusobala ukuba akungeke kwaba lempumela ebalulekileyo. Kodwa bathi inkinga ezibe khona bebezilungiselele njalo bebazimisele ukunqoba lanxa lungaqhutshwanga kuhle lolu khetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TRCC uMnumzana Promise Mkhwananzi emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewedeleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi uMkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
Sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo isibanga lesi esingena nje sisiqhakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu, nokuba neqiniso lokuthi esizivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu okuthiswa yimbono yeZimbabwe, okuyikuthi u-advocate Nelson Chamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi uqakathekile ukuvumela ukhetho luqhutshwe luze luphele.
Isathi nalutshata kanyanya ukugumbuka kuZEC, nokuthi tinoza ukuthi ZEC ubutisa 99% ilingekathi kwahondohombe.
Thina asilankinga labeZEC ngoba bebambe umsebenzi omkhulu.
UMnumzana Martin Million oyisakhamuzi seMavuku Tafara eHarare uthi ufisa ukuthi abantu bonke bamukele impumela yokhetho kungaze kwaba lodlakela.
There should be no bitterness on anyone who has been defeated.
Akumelanga kube lozondela omunye ngemva kwempumela le.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenzakale kukhetho lwalonyaka kungekuhle emehlweni womhlaba.
Ukuphuza ukuqala okwenziwe emathawini kuma-urban constituencies njengeRare leBulawayo ule mphumela emibili ecikiza isithunzi se-election eZimbabwe.
Abekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eYezek izwelo baxolisile kuZulu besithi kube liphutha okwenzakeleyo ukuthi abantu kwezinye indawo zokuvotela bephuzile ukuqala ukuvota bangezelela isikhathi kulabo abakade bevele bengakaqali ukuvota. Ngemva kwalolu khetho oluqale izolo lwaphela lamhla kwezinye indawo ezibe lenkinga, abeZEC bakhangelele ukwethula okusemthethweni onqobe kukhetho lokudinga umongameli welizwe phakathi kwensuku ezinhlanu ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulabantu asebebotshiwe ngesikhathi kuvotwa kusukela izolo kulembiko njalo izehlakalo zodlakela kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye indawo abasekeli bebandla leZANU-PF babikwa belayiniswa behlolwa ukuthi ngempela bavotile na, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TRCC uMnumzana Promise Mkhwananzi emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewedeleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi uMkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga leso singena ngisho sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu lokuba leqiniso lokuthi esesivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu okufiswa yimbulo yeZimbabwe, okuyikuthi u-advocate Nelson Chamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemithetho
yabona dade ukuthi lolu ukhetho lwavele lwaqala lulezi gwenxa. Siyazi ukuthi amadale ayephishekile ebusy kuphoxwana, yikho akungethusi ukuthi ngesikhathi leso sokufanele kube isikhathi sokuqala abantu besiya khangela amabizo abo besiyafaka uxa kuma-polling stations, amanye amaphepha abeswelakala, kube lokuphuzaphuza. Sohle kutshengisela vele ukuthi laba abasupervisor ukhetho lwakhona sokubehlula, kubehlula ngoba kulokungenela okuningi okwezana u-PF. Ngoba asinanzelele ukuthi kusukela 1980 kuze kuyefika kathesi akula sikhathi leso okwathiwa khona kushoda amaphepha, ama-ballot papers. Ayivele maningi kakhulu. Ukungenela kwefazi ethiwa yifazi le sokuphambanisa izinto eziningi-ningi. So okwakhathesi loba kulezinye indawo lapho akade kuvotwa khona kulokuthula okuthize, hhayi ngibona ngathi iy'ngxaki zakhona leziningi kakhulu. Kuzaphambaniseka nxa sokukhulunywa impumelo yakho, nxa sokukhulunywa imithetho etshiyeneyo eyokhetho. Kufanele kube yiZEC ekhuluma ngakho ngoba yiyo ephatha intambo ngesikhathi lesi. Kodwa uyabona ukuthi ngenxa yokuthi yona iZANU ungwayo kayibandlululi phakathi kukahulumende leqembu leZANU PF, bayabe sebengenela sebephoxana. Ye akwethusi ukuthi engxenye olunye uhlangothi lezanu PF ube lisithi bona hhayi kungcono abantu bayevota baqedise ilanga lelibeli olithi abanye bephikisa, ngoba kuyatshengisela vele ukuthi iminkenke ivele ikhona phakathi kwezanu PF njengoba sebesethuka nje kathesi. Ngoba uyabona ukuthi impumela yakhona, ama-results akhona angenayo atshengisela ukuthi ujaha lo i-TCC uNelson Chamisa usengathi sejike okwizinto nganyana emareserva kungaba nguchief lobhanga. Angisoze ngiyethuke ngibona kusiba i-rerun. So ukuxegaxega kwezanu PF sokutshengisela ukuthi kungabe kuqondana ukuthi bazalahlekelwa izihlalo ezimbalwa.
Sixolise lapho. Leyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu khetho. Siphinde njalo ukuthi kulabantu asebebotshiwe ngesikhathi kuvotwa kusukisela izolo kule mbiko njalo yezehlakalo zodlakela. Kwezinye indawo abasekeli bezanu PF babikwa belayiniswa behlolwa ukuthi ngempela bavotile na, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe ewedeleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi uMkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
Sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga leso singena ngisho sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu lokuba leqiniso lokuthi esesivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu okufiswa yimbulo yeZimbabwe, okuyikuthi u-advocate Nelson Chamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi kuqakathekile ukuvumela ukhetho luqhutshwe luze luphele.
Isathi nayiluthatha kanyanye ukugumbuka kuZEC, nokuthi tinoza ukuthi ZEC ubutisa 99% ilingekathi kwahondohombe.
Thina asilankinga labeZEC ngoba bebambe umsebenzi omkhulu.
Umnumzana Martin Million oyisakhamuzi seMavukutafara eHarare uthi ufisa ukuthi abantu bonke bamukele impumela yokhetho kungaze kwaba lodlakela.
There should be no bitterness for anyone who has been defeated.
Akumelanga kube lozondela omunye ngemva kwempumela le.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenzakale kukhetho lwalonyaka kungekuhle emehlweni womhlaba.
ukuphuza ukuqala okwenziwe emathown uma eben constituencies njengarare leBulawayo ule mphumela emibili ecikiza isithunzi seelection eZimbabwe.
Abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eYezek izwelo baxolisile kuZulu besithi kube liphutha okwenzakeleyo ukuthi abantu kwezinye indawo zokuvotela bephuzile ukuqala ukuvota bangezelela isikhathi kulabo abakade bevele bengakaqali ukuvota.
Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo zelizwe, kube lokufuthelana okuqhamuke endaweni ezehlukeneyo kulandela ukuphuza kokufika kwamaphepha okuvota lokuphuza kokuvulwa kwezinye indawo okwelule isikhathi sokuvota kwaze kwaphela namhlanje ekuseni. KoBulawayo amabandla aphikisayo akhala ngenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS bethi bephula amalungelo okuvota. Lokhu kuchasiswa kabanzi lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Shelton Tembo.
Hathi bifuna ukuthi Dr. Tipcha yama-ABC uthe senze njalo usasesiyala sathi hayi akuyenzi 213 idatha le ikho nekhona sebaleka lezi mota zabo kathi ziyi-3.
Ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma usola ukuhlukuluzwa kwamalunga e-FAS ngoba basebenzelana lebandla lakhe.
Akula mthetho oyalisa ukuthi abantu besethe up ama-survey exit points after e-poll. Awaliswa lokho as long as ungekho ku-300-meter radius le ekhulunywa ngumthetho.
Iningi elikhulume le-Studio 7 lithi amapholisa abaphathe kuhle koBulawayo bekungela dlakela kodwa ukhetho alubalulekanga ngoba amaphepha okuvota aphuzile ukubuya futhi iningi labantu lehlulekile ukuvota ngoba amabizo abo engekho kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Kusasa amaqula abekade bezohlola ukhetho lalonyaka kuleli agoqela inhlanganiso ezinjenge-European Union akhangelelwe ukwethula umbiko wabakubone kusenzakala kukhetho lweZimbabwe eHoliday Inn eHarare kuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe awazwekazi le-Afrika eSouthern African Development Community iSADC yona izabe iseRainbow Towers leyo manyano wamazwe abensundu e-Africa Union. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police umnumzana Paul Nyathi ukhuluma ngobudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi njengoba kathesi ama-officer commanding police district lama-officer commanding police provinces bazasibriefa singafika 7 o'clock entambama ukuthi basitshele ukuthi kathesi umumo ume njani.
Izolo eHarare kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa abasebenzela inhlanganiso ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu ngokuphathelane lokhetho eZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center i-ERC ababotshwe behlola ukhetho besemahofisini abo abakhangalelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Kule mibiko njalo yokuthi kungabe kufe umuntu oyedwa izolo kodwa kuleminye njalo imbiko egoqela owamapholisa othi lumuntu akafanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise-Command Center koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Ana, sizwe ukuthi abalaleli bona bathini.
Studio 7, Studio 7. Linjani basakazi bethabahle, selithanda kakhulu impilo ezisethwela zona. Lisenza ngathi sihlale sifuna ngathi sihlale si-updated sizwe ukuthi kuhamba njani. Siyezwa zindala zombili kodwa ke hayi kuvele khona usobala ukuthi leli ibandla leli lelibusayo alifuni into lingayifuniyo yokuphuma. Okunye ngicabanga ukuthi leli hloni ihloni zikhona.
Siyabonga. Likhumbule ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukhetho. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukuvota kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo zeZimbabwe lapho abantu abaphuze khona ukuvota izolo. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriere.